kodwa phela zengakhohlwa laba ukuthi ukwakha kudinga ukusebenzisa inhlabathi, isamende, izinsimbi, amazenge, konke lokhu kuba kuningi ekusetshenzisweni kwakho. Kodwa nxa isiyindlu isimile isithelele, abantu baya bengaboni imazenge, le nsimbi zakhona ziyo ziphakathi komduli bengaziboni, ziyezokuqinisa. Isamende kuya kungasakhanyi ukuthi isamende yayidura ingamabhegi, sozokufuna ukuba ngumduli nje othembakeleyo omileyo. Abantu bakithi kabafundi ukuba lesineke sokunanzelela ukuthi i-manifesto yebandla elibusayo yathi ilethwa kwaba nebala elithi re-engagement. Ibala lelo litsho ukuqinisa ubuhlobo. I-re-engagement le yayisitsho ukuthi yenye yezindlela ezazinanzelelwe ukuthi zingakhulisa indlela esingathuthukisa ngayo umnotho wethu. Pho-ke umuntu angazihlalela-ke yekela ukuthi ngabangani lokuqinisa ubuhlobo lobo ukuthuthukisa ozomnotho khonalokho esikukhulumayo kuyabe kuzabuya njani. Ubona ngazathi kusabaluleke kakhulu sibili kakhulukazi ukuthi umongameli welizwe ayiphekelele amanye amazwe eqinise ubungane lokuthembana phakathi kweZimbabwe lalawo mazwe, ngoba naku kulamazwe okuthi kuzanywa ukuthi kube lokwakhelana kuhle lokudlelana kuhle, wona kawalali ngokuzama ukuletha zonke izinto ezingenza ukuthi ubone ukuthi lapha akuyiwa ndawo. Ubuhlobo abuqiniswa lutho, ukuthandana kumbe lokuqondisa ubuhlobo kakutshintshi lutho. So ngithi abantu kabananzelele ukuthi ukuhamba kwamongameli kusaqakathekile kwakathi, kuza kuthi ngokuya kwesikhathi sokulokwethekelelwa Zimbabwe langamanye amazwe lesi sikhathi siyabuya. Umongameli kakabi le-3 years ekhona embusweni, and ukuhamba kakhulu okukhulunywayo angikwazi ukuthi sokuqathaniswa njani lokhu kamongameli wasukayo.
Nxa sikhangela ukuthi kuthiwa usebenzisa indizamtshina eyokuboleka ngemali eningi kakhulu ngelanga, yikho abanye besithi kungani kanti engathumi abanye abafana labasekeli kumbe abaphathi ntambo.
Babakandi, phela abantu bazakhuluma bekhuluma njengami engxenye ngizikhulumela ngiphansi kwesihlahla ngingazi lutho ngendlela zokubuswa kwelizwe. Kodwa siyakwazi ukuthi ziningi izinto ezingadingi ukuthumela. Angisoze ngithi mina ngingu-honorable futhi ummeli webulili maWest, ngifuna ukukhuluma lo honorable Mangaliso Ndlovu owebulili maEast, bese ngithumela abafana bami ukuthi hambani liyokhuluma lo Ndlovu lipi. Kanti anto omunye wami uyakedinga ukuthi lami ngimkhangele mathupha sixoxisane ukuze naye abone ukuthi ukudlelana kwethu kuqinile njalo buqotho. Pho-ke abantu benganakaneli ukuthi izinto lezi zilula nje njengokuvuka. Izinto lezi ziyabe zidinga ukuthi aluba kuqondaneyo lokuthi omongameli babe yibo abaqinisa izinqumo ezithile, kube nguye umongameli uMnangagwa okwenzayo lokho. Njalo kasinanzeleleni ukuthi ayisiyontando kwababa uMnangagwa ukuthi ibe ingekho indiza yelizwe engayenelisa ukuthi ebehamba ngayo. Sasikhangeleni ukuthi lapho ezivela khona konakaleni. I-Zimbabwe mina ndilenhlanhla yokuthi ngihlala portfolio committee e-transport and infrastructural development. I-Zimbabwe sikhuluma kanje, ubunzima ebhekane labo bukhulu kakhulu, budinga ukuthi lezi zinqumo ezisakhangelwe ukuthi aluba ziyaqiniswa ukwenzela ukuthi i-Zimbabwe ibe ngezaba yinkampani ezimele njalo nendiza zazo e-Zimbabwe nazo ziphathe kuqiniswe. Okwakathesi asingathiki kona